Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani sulukanda bamthwakazi omuhle lapho elingali khona igama lami ngu Chris Gande ngilamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 19 Ncwabakazi. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDC lithi lizaqhubeka ngohlelo lokutshengisela lamhla kobulawayo lanxa umthethwandaba usithi liyeke.
Abalandeli bebandla ukuthi buye kutshengisele ngokuthula singabulali iproperty yabanye abantu.
Isigodlo senkosi uBulelani loBhengula Khumalo sithi induna uNdiweni bekungamelanga abotshwe ngoba wayesemsebenzini aze afake isinqumo.
Akulungiswe isinqumo asithathayo nxa sibonakala sihonge emthethweni kodwa yena azale ngaphandle, yikho esikutsho.
Kuqhamuke udlakela emdlalweni wenguqu phakathi kweqembu leDynamos leLewange edolobheni leLewange.
Usupport omunye weDynamos ongene egroundini laphana ekhanya ecela iqembu egedinge esipangani.
Intengo yamafutha ezimota isikhwelile njalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa abikwa ethembise ukuvimba ukutshengisela uqoqweli bandla leMDC kobulawayo lamhlanje. Amapholisa abikwa itshele intatheli izindaba zephephandaba lobulembele zimlive.com ukuthi abavumele ukutshengisela lokhu ngoba abavumelanga ukuthi batshengisele ngoba besesabela ukuthi kungaqhamuka udlakela. Pambilini kwalumbiko, umthethwandaba ubikwa ulahlele kaChina isicelo senhlanganiso ezine ezithi iConfederation of Zimbabwe Retailers Association, iBulawa United Residents Association, iBura, iApostolic Christian Council of Zimbabwe, leyabacholi bamabele eGrain Millers Association of Zimbabwe, esokuthi kungatshengiselwa edolobheni lakobulawayo ngoba kungawonakala impahla lokuphazamisa ibhizimusi. Ngolwesihlanu olunye njalo uhlelo olufanayo kade luqoqwa libandla leMDC luchithwe ngamapholisa achaya abantu kwabuhlungu ngemva kokuba umthethwandaba uthe leli bandla lingatshengiseli kusatshelwa ukuthi kungaqhamuka udlakela. Kodwa abalwela ilungelo likaZulu bayalisola lelinyathelo besithi uZulu ulelungelo lokutshengisela ngokuthula phansi kwesekelo sombuso welizwe. Phambilini kwakutshengisela obekukhangelelwe kobulawayo lamhlanje, amapholisa abophe umgcinisihlalo webandla uNkosazana Thabita Khumalo lezinye iziphathamandla zebandla ezihlanu kobulawayo zikhankasela ukuthi uZulu atshengisele ngobunengi. Sikhuluma nje akwazakali ukuthi isimo sabo sinjani ngoba amapholisa esala ukuthi babonwe langamagqwetha kumbe izihlobo labangane. Sixoxele sikhulumeli sebandla leMDC kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza saqala ngokumbuza ukuthi bazaqhubeka ngokutshengisela na khona kulembiko ethi amapholisa awasoze abavumele.
Mina angayiboni incwadi leyo, mina ngikuzwe emsakazweni khonokho ukuthi kule ncwadi yamapholisa esiyalisayo ukuthi senze umsebenzi wethu wokutshengisela.
Manje lixwayisani abalandeli bebandla labanye kade besithi bayatshengisela?
Abalandeli bebandla ukuthi buye kutshengisele ngokuthula singabulali iproperty yabanye abantu, sizenzele izinto zethu sithule kungeladlakela.
phakathi.
Sizwa kuthiwa inkokheli yebandla ebotshiweyo ebalisa umgcini isihlalo unkosazana Thabita Khumalo izaba imiswe emthethwandaba. Manje lizayenza njani ngakhonoko? Bakhona yini abazohamba ukuyamsekela?
Ye, bakhona abaningi sibili abayahamba ekuseni. Bambonani khonokho kuzakwenza ukuthi inhlelo zethu zingaqhubeki kuhle ngoba phela uMakhumalo umuntu othandwa abantu abaningi.
Manje njengoba sisizwa kuthiwa kugcwele amapholisa indawana yonke, abantu abesabi na ukuthi bazatshaywa njengalokho sikubone kusenzakala eHarare?
Bonani into yonke izaqhubeka kuhle.
Labo ababotshiweyo khona ngapho kobulawayo, sizwa kuthiwa amapholisa ayala ukuthi libabone, selikelezwa na ukuthi bakusimo bani?
Ngazi mfowethu, khonapho vele into enzima kakhulu ngoba sizamile ekuseni basalela sazama ntambama basikotsha, so asikwazi ukuthi bayahlukuluzwa yini ukuthi bathole ukudla okuhle yini ukuthi bahlale endaweni enhlanzekileyo yini. Vele sisebunyameni, ngikhuluma isikhathi samanje, yazi vele kunzima, wonke umuntu uphathekile ngale ndaba.
Njengoba usitsho wena ukubana lizatshengisela ngosuku lwalamhlanje, ubona ungani baningi yini abazwileyo imbiko naleyo ukuthi kuyatshengiselwa? Ngoba sithole eminye imbiko eminingi, abantu besibuza ukuthi kanti vele kuhamba njani.
Ngibona ngani imbiko ebiphuma kuma-group e-WhatsApp le-Facebook ibe imbiko ekuzama ukuphazamisa inhlelo zethu. Kuleyo mbiko ophumileyo othi khona thina sinqotshiwe kumthethwandaba, kwakutshengisa ukuthi umbiko lo vele ngowamanga, akulaqinisa khonapho ngokuzama ukuthi uphazamise uZulu. Kukhona futhi umbiko owabantu abazenza bona abakomthwakazi, bona bengaso wamthwakazi, kuwumbiko vele ozama ukuthi kudala ukuthi kube lengxabano phakathi kwabantu abasekela ibandla le-MDC labantu abasekela ibandla lemthwakazi.
Hello-ke, ngumnumzana Swithan Chirodza, isikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhonale kobulawayo. Njengoba-ke lizwile ukubana ibandla le-MDC lithi kuzaqhubekela phambili ukutshengisela lokhu obekukhangelelwe, silomunye ohlala kobulawayo, isakhamuzi sakobulawayo, umnumzana Raymond Phiri, sithe sizwe ukuthi kunjani-ke khona ngapho kobulawayo. Siyakwamukela kuhlelo, mnumzana Phiri.
Salibonani baba Msigande, thina siyaphila ngapha.
Ye, ungasitshela ukuthi umumo unjani ekuseni kanje sikhangelela ukutshengisela lo?
Kathesi yinje ngilangise esizinda lapho okujwayele ukuba khona lama-demonstrations amaningi, but kukhanya i-transport ayikho. Kuhamba amabhasi nalawa awabo amakhulu nala e-1-1, abaningi bamile emathareni lapho abahamba emsebenzini. Khanya ngani abaningi bakhe bathi kuhle kube yi-stay away nxa ngikhangele la.
Manje ezitolo zona emalokishini kona kunjani? Bayathengisa abantu kumbe izitolo lazo zivaliwe?
Izitolo azikavulwa okwakhathesi, ngikhuluma kakhathesi sizinda, ngoba bekudlula amapholisa namasoja lapha epatrola ethareni yonke indawo lapha, kumbe ngenxa kufuna ukwetusela abantu kumbe bazama ukwenzani. Kodwa khanya ngani kwinto kwangikhona ngabantu angani sebe-desperate.
Bona amasotsha khona abebonakala lakhona ngapha emalokishini?
Ye, bemaningi kakhulu, bemaningi, bekungani sokuyimpi ifikile. Ubona sibili ama-trucks, sibili amathathu, ihambe landelana kancane kancane. Vele hawu, singajayeleki kwinto kwangikhona, vele kusabisa vele ukuthi khona cabanga ukuthi khona ngxe sokuyimpi, sokuyini. Kodwa abantu befuna ukuzidemonstrathela peacefully, but lokhu ufuna ukwethusela bakhe nje.
Ngokubona kwakho, ubona ungani kuzatshengiselwa yini kumbe abantu bazahle bazihlalele ezindlini?
Ngokubona kwami ngibona ngani akuseze kutshengisele, ngibona ngani abantu bazazihlalela ezindlini ngoba i-presence yamapholisa lamasoja iningi kakhulu, ngoba abantu sibesaba okwenzakala eHarare, and ngibona ngani vele bengayenza khona ukuthi bezihlalele bengayi emsebenzini, ngaba kumedile futhi.
Hayi sibongile kakhulu mnumzana silethemba uzahlala ungangena engozini.
Ya, sikhangile khona izinto ezikhile ezindlini kade si ngoba lokhu kuyizinto okuyenzakalayo lapha kujayeleki lo.
Hayi siyabonga kakhulu mnumzana.
Ukutshengisela mina ngibona ngani bakona akusoze kusincede lutho, akutshintshi lutho, akusoze kwenza into yona umkhono wami uhluvuke kusasa usiqondile usuraide. Instead iyasibuthela emuva kakhulu. Into amele abantu bayinanzelele ukuthi ukuthi umkhono wami uvuke kumele kube nezinto ezisapota ukuthi umkhono wami nalowo usebenze. And izinto ezisapota zalezi kakhulu kakhulu yikuthula, angithi yi-environment ekufunakalayo kakhulu kuhle kuhle sibi uthi anyone ongabe efuna ukufaka imali yakhe kangeke wafaka imali yakhe endaweni lapho okungani vele kulongumoya kodlame kulongumoya wokuvukela. Umuntu wonke uyesaba ukufaka imali yakhe endaweni enjalo. So nxa sikhala sithi kona yena umkhono usile ubaba omnanga lo upresident kalalokalo umkhonomi uzawulungisa njani umkhono mona lowo thina siloko sifaka izinto ezibangela ukuthi bona umkhonomi ungalungiseki ngoba ezilokezi kulo dlame lolo umkhono ngeke walungiseke ngoba akula muntu ozafuna uzosebenza kwelakithi nxa ebona izinto zinje. Kumele sisebenze ndawonye ngoba lokho kwenzakalayo kathi esiyimfowethu kufana nomuntu ozama ukuthatha unyathelo ukuthi ukuhamba mina bese mbamba unyawo lakhe ngikubambe ngamandla sibili kuthi ngeke wehluleke ukuphunyuka khonapho uzahamba njani lowo muntu uyabe lokho emile ndawonye. Yikho konoko okufanayo okwenziwa ibandla le-MDC kathesi libambe unyawo olukahulumende uhulumende zama ukuhamba njengelungiso lona lalabamba unyawo ngamandla sibili ngodlakela sibili abantuona uhulumende wehluleke ukuthi yona aphunyule ahambe alungise umkhonomi.
Ye kodwa babuchuma labo abafuna ukutshengisela bathi isisekelo sombuso welizwe siyabavumela ukubana nxa bekhonona bangene ezitaladeni batshengisele ngokuthula. Wena uthini ngakho?
Isisekelo sombuso siyavuma sibili and asikwazi khonokwana. Kodwa-ke isisekelo sombuso nxa sivuma siyakhulumela khona lilungelo lomuntu ukuthi atshengisele. Kodwa phela kulelilungelo lomuntu omunye lwana esesikhohlwa ngaye ukuthi yena umi njani ngoba yena ilungelo lakhe lelana selilinyazele lilungela elikalo ofuna ukutshengisela. Sesikubonile emuva nga kusenzakala ngoJanuwari kwenzakele ngo-Agasti kwenzakele sabona sicuma silahlekelwa zimpilo zabafowethu zabodadewethu sabona silahlekelwa izimota salahlekelwa izitolo lapha emalokishini izitolo ezingasasebenzi ngenxa yaeroven elungele lomunye umuntu eseliqine selilimaza ilungelo lomunye umuntu yantabo. So isisekelo siyavuma ukuthi bona abantu batshengisele kodwa lelungelo lomunye umuntu bana ngoba hantu into engamela ngathi ngaziphambanisi kuthi ona singacabanta umuntu wonke usesapota i-MDC. Bakhona abanye abangakasapota i-MDC abakunzani i-TF abanye futhi abangekho bot MDC ngokunzani i-TF abalelungelo labo la iyafuna ukuthi ona avuke kusasa akade uchova ahambe ayebambabamba into azenzayo ngoba abantu abaningi bayazisebenza phela. So bona nxa usumvalela usuthisa amathaya uzifaka amatheni emgwaqweni ongahambi hanti abantu bona usulimaza ilungelo likalowo muntu lo yena obengafuni ukwenza wena okufunayo ngakho kwenza ungaphambanisanga ilungelo lomunye umuntu abe siyazwisisa kati iproblem yalapha laba ilungelo labo bafuna libe yilo lodwa elaziwayo abanye engaziwa akusebenzi njalo.
Lo-ke ngumnumzana Joseph Chuma owake wamela ibandla lezanu PF edalela ephalamende kobulawayo ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Ihofisi yedale lenkosi yamaNdebele uBulelani loBhengula Khumalo ithi unduna uNdiweni bekungamelanga athoniswe ngesinqumo asithathayo esabangela ukuthi abotshwe kodwa ukuthi isinqumo sibe yiso esiba ludaba oluthoniswayo. Ihofisi le yethule umbiko okhuthaza iziphathamandla zikahulumende ukuthi zikhulule uNdiweni nxa kulensolo ngesinqumo asithathayo sihlaziwe andubana kuthathwa amanyathelo afana lalawo athathwa nxa uMantshi kumbe uMahluli ephosise ekuthoniseni lokwethula isinqumo hathi ukumbopha. Isikhulumeli sehofisi le umnumzana Efidlela Ncube utshele iStudio 7 ukuthi basebenzelana lamagqwetha kaNdiweni ukuthi akhululwe.
Sithi sinokubotshwa kwenduna kakuqondanga, induna umsebenzi ekade wenza ibingawenzi ingunhlanhla Ndiweni, ibiwenza iyinduna unhlanhla Ndiweni, okutho ukuthi ubesemsebenzini ubegweba esemsebenzini. Nxa kukhona okungathabisa abantu kumele kudluliselwe enkantolweni elandelayo. Nxa kukhona okunye okungahambi kahle kulungiswa ngendlela efaneleyo, hhayi ngokufaka ujaji, ngokuba nxa kade hlezi esihlalweni sakhe kube ngalolo suku kube ngumanti ngalolo suku. Ngakho-ke kumele kwenziwe ngendlela vele okwenziwa ngakhona, singabophi abantu abagweba besenza lokho okufaneleyo ngokwemithetho yamasiko ngokwazi kwabo.
Kanti pho manje udaba lokuthi wayesetshisa impahla lakho wayekwenza na emthethweni wokuba induna?
Izinqumo zakhe ayezithatha zonke wayezithatha eyinduna, lokho kuqakathekile ukuthi sikuzwise ukuthi angabe ehluleke okungakanani. Nxa ngabe ungujaji athi izinqumo, kukhona ukuthi mhlawumbe umajistrate we-High Court kuyabe lokho kuqansa kanjalo, abanye balungise lapho ngabe wehluleke khona kumbe uphambanise khona. Kodwa-ke kubongo ukuthi wenza ubugebengu ngokuphathelene lempahla leziyana ngokwehlula ukuphatha isiko ngendlela efaneleyo. Kodwa kuthiwe nje wabhidliza impahla, kodwa nxa wayebhidliza impahla kufana kunye lokuthi izakumbe ukwenzani. Nxa wayecabanga ukuthi kuvunyelwe esikweni, kumele kulungiswe emagistrate court, hhayi ngokuthonisisa yena kodwa ngokuthonisa indaba yokuthi bekufanele yini kwenziwe lokho. Nxa kungafanelanga, isinqumo sakhe senziwe lokho okuthiwa ngesiNgisi set aside, ibekweceleni, kube sekufakwa leso esinye ababesibona laba abaphezu kwakho ukuqondisa. Okungavunyelwayo kungakuhlanga nje, asike sithi kusemagistrate court athathe isinqumo. Kuyakuthatha izinqumo khona lapha kuthiwe yakubona njalo nje kusenzeka. Ungakhala ukhale ngempela, kodwa aphile akukhothi elandelayo, hhayi ukuthi abotshwe na impheseni yena umajistrate yona leyo kumbati yikho kuphelisana ngakho. Kude kungafanelanga kwenzeke, nangabe kulento ezinye ababe umuntu ekhala kulelungelo lokuthi adlulele kwenye inkantolo kuvikelwe ilungelo lakhe lelo abe ekhala ngalo.
Manje sinqumo bani lina elizasithatha njengedala eliqakathekileyo lenkosi?
Isinqumo esithathwa yisona lesi ukuthi kula amagqwetha enduna sincedisana lawo adlulisele lolu daba njengoba sixoxa kanje ukuthi baphikisane lesinqumo esingathi thina yisigwebo sikamantshi magistrate ukuthi athi yena induna ibe lesala lapha kuya igwebe nyaka emibili ukuthi yehlale esitokisini. Sithi konke khona lokho kumele kulungiswe ngendlela yomthetho. Sakunanzelela ukuthi lathi sithe kakulungiswe ngendlela yomthetho. Lalo ongabe wonakalelwa ulamalungelo, kumele kuzwisiseke ukuthi kasisho ukuthi kanamalungelo. Ulamalungelo nxa wayebona ukuthi induna lapha kayenzanga kahle, into eqakathekileyo ukuthi aye e-court elandelayo. I-court elandela i-community court kumbe i-customary court, magistrate lapho khalaza khona. Kuse kuthiwa isinqumo senduna hhayi kasimanga kahle, sibekwe eceleni, hhayi ukuthi yona induna ngokwayo ibisisiba yiyo ejeziswayo. Sakulungiswe isinqumo asithathayo nxa sibonakala sihonge emthethweni, kodwa yena asale ngaphandle.
Lo ke ngumnumzana Efidlela Ncube, isikhulumeli sehofisi yenkosi uBulelani loBhengula Khumalo, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le kwaBulawayo. Ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Inhlanganiso yezembiko e-site ithi ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority solukhweze njalo intengo yamafutha ezimota yayafika ku-$9.12 ilitha linye. Ngeviki edluleyo intengo le ikhweziwe njalo. Iphephandaba le-Sunday News lithi umphathintambo wezenzakala elizweni umnumzana Kane Matema usethembise uZulu ukuthi kuza kuba lokuthula elizweni ngoba amapholisa esefakwe ilizwe lonke jikelele ukwenqabela abafuna ukutshengisela. Okwamanje-ke balaleli, sengidedela emuva ngilitshiya lilalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp.
Salbonani basakazi beStudio 7, ngicela umbaleli yami mba ngimsakazi ombono nanku yazi ukuthi kudusizi kakhulu kubuhlungu kakhulu ikakhulu ukuthi abantwana bakamthwakazi udaba lwenduna yethu uNdweni. Nxa uzibuza ukuthi kanti uNdweni ubotshelwani, uNdweni ubotshelweze lizwe hatshe ezokuthi uchithize umuzi womuntu. Kambe umsebenzi wezinduna kusukisela kusabusa uRobert Mugabe loba nanxa kusakusamakhiwa umsebenzi wezinduna kanti kuyini? Umsebenzi wezinduna ngokukhangela izigaba phonxa ukhangela izigaba lamacala ezigaba lekuhlalisana kwabantu induna lenduna ikhangela abantu bayo khona esigabeni sayo kusukisela zibekwa kumzilikazi. Namhlanje nxa induna sokuthiwa zibotshelwa ukuthi yindaba ethonisa amacala esigaba sakhe, kambe amacala esigaba sokufuze athwale ayezinkundleni ezinkulu ezinkundleni zikahulumente asuke ezigabeni pho umsebenzi wokuyini? Sokutshengisela ukuthi iZANU PF yayivele izinduna zona yona izisebenzisa ezelizwe ukuthi zibe ngezayo, zisebenzisa ukusihlukuluza ngoba kube kukhona ezinye induna kade zitshela abantu ukuthi nxa ungezanu ungasoyezanu usuke esigabeni, yikho kade bevele befuna ukuthi babasebenzise khona. Pho uFokandiweni ubonakale esengumhlamuki engaselawo lawo magama esebafulathile. Kubuhlungu kathesi ngiyakwazi ukuthi kwesuka kuye bangena kumaduna owemfelabuso ngoba bekwazi ukuthi abantu abana sebefaka udletshana ebantwini bakamthwakazi ukuthi bakwazi ukuthi silobuhlungu silobunzima esifakwe nguhulumende wezano komthwakazi. Akula nto ehambayo, akula impucuko, zonke izinto zakomthwakazi zithwala bezithwala bazihamba nazo eSolsbury. Yikho nxa induna zethu sezihlakanipha sezilamacala sezigwetshwa kanje. Pho esigabeni abantu bengaphinda balalela izinduna na ngoba kuzayizwa intando yabo bethemba ukuthi iy'nduna ziyabotshwa?
Abantu bakamthwakazi ngabe balalele balandela amazwi atshiwo abatshilwa Nkomo ukuthi manje lokhu kuzaqalela khonale eMpumalanga kodwa masingakungeni. Ngabe balandela lawo mazwi yonke into ibezohamba kahle bathiyane le nto zesitshabini ngoba laba abantu vele bajonge ukuthi basibulale. Manje lowo bafuna ukwenza kuphinda futhi into yabo abake bayenza abo 1983-82 yombhuqazwe. Manje kathesi abantu bakithi abafundi balani? Ngabe babayekela laba bantu bayenze into yabo yakhona lesisoneni bachane labo ngoba lokhu obufuna ukwenzakala lapha kungani kudonselwa futhi kuyena leyana indaba yombhuqazo ezulu lesikhukhula egugurawo? Ngabe nje bayekela bachane labo labo abantu bazenzele balwe impi yabo wodwa singayingeni siyekele ibe ngeyabo kuphela thina sime sibakhangele ukuthi kade vele bahloseni ngoba bayenza nje bafuna ukuthi singene sijoyine ukwenzela ukuthi basibulale kahle. Bafuna ukusiphinda ngendaba yeluthini abantu ababebhoboza izitolo bebezobulala izitolo zethu lapha kubulawayo kodwa thina abantu bakhona bengaziwa endaweni yinto abafuna ukuyiphinda futhi beyiyenza.
Lina bantu bezanu kathi liyaliyani ukuthi abantu be-MDC wademonstrate bathi bazodula imbhobho yini kumbe bademonstrate ngezikhalazo zabo? Tshiyana ndabo bademonstrate kathi libahluphelani? Yenzelani ulunya olwenyoka eluma inkomo engasozidle? Yekela abantu bademonstrate labo.
Linjani basakazi ku-Studio 7? Siyalibonga ngomsebenzi nomkhulu wokusazisa ngokwenzakalayo eZimbabwe ngoluqotho kakhulu ngendlela phezulu sibili. Silobuhlungu okwenzayo ezweni, siyahlukuluzeka ngento eyenziwa ngulo hulumente okhona ongahloniphi ilunga loluntu esebenzisa amasosha ebantwini kutshaya abantu abangomama. Apha bathi khona Women's Day, recognize Women's Day, recognize usuku lwabomama ngaphi abantwana bamapholisa ekhaba omama into eyangisayo phambi komhlaba shuwashuwa sibili. Ubelieve ugawulele umuntu omdala besadalala ethi khona uhulumende lo uhulumende 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 lizama ukuvela amabhongo amabhizinisi wena okwemali lakuntshontshayo lokho likolivikeleke kwamahulumende ziyatshintsha izinto madoda yalitshele lizagijima. Ongonike Mangona kwakungaphi ngesikhathi sebe, ongo-Energy Mthodi khonoko ungo-spokesman khonoko kwakungaphi? Kungaphi abantu Jonathan Moyo nabantu leni? Kungaphi ukasukuwere kathesi? Ngiyakubona-ke ndizabona iqiniso elipheleleyo kuzajika lapha elizweni, ndizakubona linabadalali, ndizakubona and kuyafuzwa kuthunje ezweni ezihlobo kuze libone ukuthi liqinise ukuthi abantu bayathunjwa. I-army lepolisi ikhona ukuthi abantu bethunjwa. Indaba ezihloko yabamba labo bantu why bengabadingi labo bantu, which means they know who are doing this. Ndizakubona osadamu baya ngaphi, okadafi baya ngaphi, obin laden baya ngaphi, o-Idi Amin baya ngaphi.
abantu bayavutshwa abanye babhaxavulwa. Mina ngikwazi ukuthi kufuna kwale kufuna ukuthi kwenzakalani lapha elizweni. Bakithi kambe siyenzeni ngapha siyalamba. Akuyala nto ehambayo, imali akula, amagesi akula. Uma ngezijayelo ayi abantu bayabutsha, babutshelwana abantu. Kungathiwa yilizwe elikhululekileyo lenelo ukulikhuluma lo moya lapha eGwanda la.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemidlalo, abalandeli beqembu leWange bathe ngiyaphinda njalo, umdlalo wenguqu yesigaba se-Premier League obuphakathi kweqembu leWangele le-Dynamos umiswe okwemizuzu edlula amachumi amabili kulandela ukweqa uthango okwenziwe ngumsekeli weqembu le-Dynamos wachela igedi leWange ngamanzi acatshangelwa ukuthi ngumchamo. Kwase kuqhamuka udlakela. Okuningi ukuze sizokwenzakeleyo sixoxe lo mlandeli wenguqu uJafet Kapalamoto Njovu.
Ibhola beyihamba kuhle sibili sangane okanye yiyo kade idlala kuhle sibili khanya tizawina sibili. Usapoti omunye weDynamos ongene egrawundini laphanya ekhanya esela igemo egedini esipangane. Then kwasekwaxwayiswa kuba le-violence khona ngaphambi.
Manje nalowo obechela khona okade ukuchela ubotshiwe yini?
Kukhanya nje ngathi ubalekile waphuma ngaphandle. Mina ama-supporters amanye abasipangane yiwabo abamgwetshileyo wabuya laphakathi. Mina wahamba ngale setting lapho ukuthi kuhlezi khona ama-supporters eDynamos. Yikho sekuqalisa i-violence ama-supporters eDynamos ejika amampondelo e-setting ama-supporters esipangane. Kodwa kade kule ngozi sibili ebantwaneni abancane.
Lo-ke ngumlandeli wenguqu uJafet Kapalamoto Njovu ebesixoxa laye ecingweni eseWange.
Yamazi lochi au atide wathanda ukuthi epino yamazi lochi udimpo wathanda ukuthi epospe yamazi lochi unomza
Tambo ingoma yamaqhabane besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Dande, asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa.